Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 22 uMpandula 2019 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abalandeli bebandla leMTC batshengisela edolobheni leNew York ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa elungisela ukukhuluma emhlanganweni we-United Nations.
Basengisile ibizwe lonke sekubona ukuthi khona hhayi into ezenzakale eZimbabwe lento ebefuna ukuthi khona bazibone abakutshelwayo iqiniso sebelazi sibili.
Lokhu kumangalisa abalandeli bebandla leZANU PF.
Into mina engizisa obuhlungu kakhulu yikuthi uyathola abantwana beZimbabwe, abantwana bomhlabathi besiya khona le nelika sebetshengisela befuna ukuthi ngabe izinto ziyafawa ize ngizangibona kodwa zilimaza ilizwe lethu.
UDokotela Peter Magombeyi owakuthiwa uthunjwe ngamapholisa enzita lokhu sesibhedlela eHarare. Kambe isidumbu sikamoya uRobert Gabriel Mugabe singenziwani engakangcwatshwa?
Esezilile uyabekwa yikho nqabe lokho emgcinini uthoza ngifaka itswayome ngokunye lakho kusho ukuthi kungaba isifiso sabo.
Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha lezokholo lwesikristu. Sizalathulela njalo ezemidlalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usefikile eNew York kwele Melika lapho azakwethula khona umbiko wakhe ngolwesithathu emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Umnangagwa uhamba labakhokheli benhlangothi ezitsheneyo zikahulumende abagoqela umnumzana Sibusiso Moyo, umphathintambo obona ngezokudlelana labanye amazwe, usibalukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe labanye. Ukhangelelwe ukuthi uzakwethula okutshiyeneyo emhlanganweni lo okunjengezidezizo zenoto ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU PF. Umnangagwa uthi izijeziso lezi zibhidliza umnotho welizwe leZimbabwe. Kulabantu abatshengisele izolo emigoqweni bechothoza uhulumende kaMnangagwa ukuthi ke abanye njalo abakunhlanganiso ye-December 12 movement labo batshengisele besekela uhulumende weZimbabwe khonangale eNew York. Omunye walabo abatshengisele eNew York izolo ngumnumzana Tamburai Mpariwa Kokwere okubandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Sibatshengisile ilizwe lonke sekubona ukuthi khona hhayi into ezenzakale eZimbabwe lento ebefuna ukuthi khona bazibone abakutshelwayo iqiniso sebelazi sibili. Ngoba izolo kulabantu laba abathiwa i-December 12 movement abathengwa ngumgabe sebethengwa ngumnangagwa manje babuyile izolo thina besingelani labo sikhulumela sisodwa lapha beza sabatshela abazi nto bakhuluma manga abazi lutho ngeZimbabwe. Sibatshengisile ke sebebona labo sebesazi, ngiyathemba sebesazi kade sukuthi khona kwenzakalani eZimbabwe. Into enkulu ebesifuna ukuthi siyenzele ngaleyo ukuthi ibonakale ilizwe lonke lazi ukuthi khona eZimbabwe kwenzakalani.
Okunye okulandelayo liyakwenza nini njalo ngapha?
UMnangagwa uyabe ekhuluma address i-UN ngolwesithathu. Angazi ukuthi uyabe ekhuluma ngani, angasukela khona ekhaya ukuthi azokhuluma lapha e-America, angakwenziwe ekhaya. Yikho ke siyabe sikhona la sifuna ukuthi simtshele thina laye asibone azwe ukuthi khona sithini. Abantu bonke bazi ukuthi khona hayi lo muntu okhuluma yilo ukhuluma manga iqiniso nanti la sikhona laphandle.
Siyabona ukuthi ke ukhuluma kakhulu ngakhona ku izijeziso zenotho ama sanctions lawa ungathini khona?
Hayi izijeziso zenotho lezi yinto abakade behamba ngayo laba abatshelwa yina abantu be-December 12 movement ukuthi khona kulezijeziso zenotho. Izijeziso zenotho kuthiwa ngesilungu ama targeted sanctions. Targeted kulabantu abaqondiweyo ukuthi wena ibo labo abantu abafanele sikhulume ngabo. Wonke umuntu ukuhlupheka kwethu eZimbabwe ukuba yithi ke eZimbabwe into ezingahambi kuhle azinani la ma-sanctions lawo akasibambi sibulawa yi-corruption sibulawa izinto eziningi ezingelani la ma-sanctions lawo.
Umnumzana Tamburai Mpariwa Kwekwere lilunga lebandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Sixoxe laye eseNew York khonapha kwelamelika. Siphinde njalo saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Juma owake wamela iphelandaba mpophoma edale lephalamende ekubandla leZANU-PF.
Into mina engizisa obuhlungu kakhulu yikuthi uyathola abantwana beZimbabwe, abantwana bomhlabathi besiya khona le nelika. Ngiyakhumbula kala beke ngikhuma lomunye we-NDC uComrade Bondo usuke ngapha uya khona ngapho uzotshengisela against upresident ubaba uMnangagwa lohulumende weZimbabwe leZANU-PF. Uthole sibili bebetshengisela befuna ukuthi ngabe izinto ziyafawa izenzo zangibona kodwa zilimaza ilizwe lethu, zilimaza thina. Size sincede ishiwa ngabantu abangasobalapha, abantu abangazalwanga lapha kodwa abazwisisayo phela kuthi hathi ukuthi isizwe sinyama sithuthuke kumele siyekelwe, sivunyelwe, siphiwe ama-enabling environment ukuthi bona sithuthuke. Beze besixhasa bekhona le i-December 12 movement, siyayazi i-movement yabantu abayinelika, abantu abamsundu mostly abahambisana nokuthi ama-government ethu awe-Africa kazimeli kodwa singabha ngufakele izithengiswe ezingathi zenze sibede ngalonto kodwa sisibulala. Ngoba anti abona ama-sanctions nabulali khonoko abakusho ukuthi a-targeting ukuthi mna mhlawumbe ku-targete o-president kumbe nabanye abantu nje abaseduzane naye abantu. Ama-sanctions lawa avulala ubudlelwano bamabhizinisi awalapha eZimbabwe laphandle. Kanti ngikhuluma so ufakazi bukhona ukuthi sinama-banks ethu uwe-fine ababhadalisa izimali ngenxa yokuthi bona bayenza ama-transactions awemali agoqela amakampani ethu lapha eZimbabwe namanye amakampani aphandle
kulemelika
namanye amazwe.
Ye kodwa Juma bayakhuluma abanye njalo bathi khonoko okwenzakalayo kutshengisela ukuthi akuhambi kuhle kwele Zimbabwe, njalo abantu be-December 12 movement kuthiwa abakwazi lokuthi iZimbabwe ime njani nxa bekhuluma abanye abantu.
Ye bakhona abanye abangakwaziyo for sure, but bakhona abanye abakwaziyo ngoba sihlala sisiba labo abanye every December kuma-conference bake bebuye sibile uzosethengela siwe lakho. So I see that atho bonke abangakwazi, but into one abaconvicted ngayo yukuthi bona umuntu omnyama ngake ayekelwe azimele yedwa. Why lifaka izithengiso ezifaka ezinquma ukuthi ona akwanise ukuba le ngqubela phambili ngenxa yokuthi lina lile le-defender tender naye umuntu omnyama low. So laba abantu laba they don't need to be in Zimbabwe, they don't need to know Zimbabwe, they just need to know ukuthi hayi yekelani umuntu omnyama azimele yedwa nje kuphela.
Umnumzana Joseph Juma lilunga lebandla leZANU-PF, sixoxe laye ekoBulawayo.
Uhulumende elandela isisekelo sombuso uzakupha amandla ezigabeni kuhlelo lwe-devolution. Kambe lokhu kuyanceda na abantu besigabeni seMaswingo? Ukulandela lolu daba siza kuba seMaswingo ngoMvulo 23 Mpandula. Wozani lihlangane loBlessing Zulu owe-Studio 7. Sibambane le-Media Center e-Chevron Hotel ngo-10 ekuseni sixoxe ngalolu daba.
Abantu abaningi abadinga uncedo ezibhedlela babiselwa emakhaya ngenxa yokuthi odokotela baqhubekela phambili bekhalala umsebenzi. Odokotela abakhalala umsebenzi bathi bazabuyela nxa uhulumende kakhuphula iholo labo. Okwamanje umuntu munye ngamunye uhola $40 ngenyanga. Odokotela abakhulume le-Studio 7 ababekhonona njalo ngokuthunjwa komkhokheli wabo uDokotela Peter Makombeyi osesibhedlela se-Avenues Clinic okwamanje bathi kuzisa usizi okwenzakala ezibhedlela zikahulumende. Kubikwa ukuthi uMakombeyi lokhu egula kulandela ukuvumbuluka kwakhe eNyabira duzane leHarare ngeviki ephelileyo. Uhulumende uthi kazilutho ngokuthunjwa kwakhe, kodwa abanye odokotela bathi wahlatshwa amajekiseni aphazamisa imicabango yomuntu. Bathi kukhanya elamatshisela emzimbeni aveza ukuthi watshiswa ngomlilo kagetsi. Odokotela abamhlolayo abakayethuleli umphakathi ngabakutholayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Lokhu engakancwadwa wayengumongameli uRobert Gabriel Mugabe. Kulezinye izihlobo zakhe ezithi isidumbu sakhe singatshontshwa nxa singagcinwa endlini yamakhaza eHarare, ngakho ke kumele umzimba wakhe womiswe engakabekwa eNational Heroes Acre. Kambe kwenziwa njani lokhu? Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lenyanga elodumo uMnumzana David Mkhabenyana Ngwenya.
Izinto ezintsha phakathi kwesizwe, umuntu nxa esedlulile uyabekwa, yikho nxa lokho bemgcinile kuthiwa zamfaka itwayome. Ngokunye lakho kusho ukuthi kungaba isifiso sabo, ngoba konke lokho okufunwa ngofileyo ukuthi afe abekwe. Nxa belokho bemgcinile asazi lusiko lwabo, kodwa-ke ngapha esintwini sakithi kayikho into enjalo, umuntu uyabekwa.
Ye, masikhangele khonokho-ke ukuthi umuntu uyabekwa. Siyakwazi ukuthi kumbe nxa sesikhangela amakhosi sibili ayithathwa efakwa ebhalwini, khonapho umuntu wayefakwa enjani, egoqelwe kumbe omisiwe, kwakusenziwa njani?
Esintwini angithi umuntu uyahlaliswa, aguqwe kuhle, ahlale, abesehlala-ke phezu kwesitulo abamlungisele sona, besemgoqela-ke ngesikhumba senkomo, abesebekwa-ke engumuntu okhanya ngaluhlezi.
Singathi khonokho-ke kwakuvame kanganani vele?
Hhayi, into esenziwa ebantwini abangamakhosi, umuntu nje engahlaliswa, kodwa-ke uyabe vele ezagqitshelwa kungaze kwakhanya ukuthi umuntu ulele. Lokho kokuhlaliswa lokufakwa itswayo ukuthi ome, hhayi, izinto ezintsha. Kwesinye isikhathi kugcine sokuhlupha ngaphandle kokuthi nxa yena watsho njalo ukuthi hhayi, ngingafa lingomise, limbeke ngomile. Yikho nxa bekwenza kuyukuthi bakwenza kulusiko lwabo, hhayi, abalwenze, kodwa-ke izinto ezinjalo ngapha esintwini hhayi, kayikho into enjalo.
Ye, siyabona abantu bebelokhu bekhuluma sibili abaningi lapha besithi vele abawazi ukuthi kwenziwa njani. Kulabanye besithi engxa uyaxatshwa njengomvundla, phela ukuthi umvundla ungawuxaba uyawoma kere sibili, bebekucabangela khonokho. Kambe kungenziwa khonokho?
Bazakwenza, kodwa-ke angithembi ukuthi nxa kungasosiko lwabo uNkulunkulu uyakuthanda khonokho. Umuntu uyabekwa nje ngesikhathi someso abamlungisele lona ingcwaba, atsho ukuthi ahlale inyanga yonke lokhe engabekwanga, kumhlupha lokho, ngoba kusasa imimoya esevuka abantu bangaphambana baswele ukuthi kwezinjani, bengaloywanga sebeloya lusibo, ngoba angazekize kuthiwa umuntu uyawonyiswa ahlaliswe adolfe insuku ezinde belokhu engabekwanga. Abantu belokhu bekhala besesililweni, ngoba ukubekwa masinyane yikukhulula abantu nokuthi badele ukuthi hhayi, ovele esehambile uyagcinwa
abekwe. UMnumzana David Mkhabenyana Ngwenya, inyanga elodumo, sixoxe laye ekoBulawayo.
Uhulumende elandela isisekelo sombuso uza kupha amandla ezigabeni kuhlelo lwe-devolution. Kambe lokhu kuyanceda na abantu besigabeni seMaswingo? Ukulandela lolu daba siza kuba seMaswingo ngoMvulo 23 Mpandula. Wozani lihlangane loBlessing Zulu owe-Studio 7. Sibambane le-Media Center e-Chevron Hotel ngo-10 ekuseni, sixoxe ngalolu daba.
Benhana masiva
we senziwe manje
ngilo baba mkhulu babe lobola
ni thola njani izilukandaba endaweni zonke zomhlaba ezijeneyo uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhla sixoxa ngomnumzana Mike Moyo ozokuthiwa nguye phela inkosi yabelozwi. Lapho ke sikhuluma ngesizwe sikamambo. Kambe uMoyo wangena njani esikhundleni lesi, njalo bakhona yini abantu abamsekelayo? Sizwile ke esithi kule phupho elehlela omunye wakibo elamtshela ukuthi yena nguye oyinkosi yabelozwi. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxe lo mnumzana Socha Moyo, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeKhalanga Language and Cultural Development Association. Siyakwamukela kuhlelo baba Moyo. Moyo, siyabona ukuthi kulo baba lapho uthi seyinkosi yabelozwi, so ke akusitshele kambe kuvele kumenjani kumambo kwakulenkosi kwakumenjani?
Inkosi elathi sizwe ngayo, sizwe ngayo kule nkosi esikhona, siyazi asikezi asikabidlani lokuthi nje siyazi ukuthi inkosi eminjani, kodwa sizwile ngakho ngamafungafunga.
singathi vele umambo wayenkosi kumbe umambo kwakuyumhlaba kwakuyini vele
umambo thina ngokwazi kwethu ukuthi kufana ukuthi singathi thina asiyo bizo elikonde umuntu othile umambo kufana ukuthi uthi inkosi ubani yikho ngaphansi ukuthi umambo kuphela hayi thina sikuzwisisa ukuthi umambo ngayiphi indlela kwakulomambo Tshibundule mambo ibani bani mambo Tshilisamulu kanjalo nje ya umambo ukuthi umuntu ethi ezithi ungumambo sikuzwisisa ukuthi uba kube kuphathe ngayiphi indlela
so ngokutsho kwakhe lapho uthi phela seyinkosi yabelozwi ngakho lina kuliphatha njani kodwa
athina njengabelozwi asizanke sizwe lutho ngakho yikho into engakuphatha nzima kumbe njani ukuthi kube kukuthi basitelile manje thina kaseka sikwazi ukuthi kunento enjalo nje sikhuzwa ngamakhuwa afuna ukuthi siyakule nkosi yethu thina malozi but asiyazi thina sinebanza khona sisezositela ukuthi ubukhosi bakhona bumi njani ukakathe sakula nto siyaziyo ngayo
ye siyabona njalo kwakulabantu abavela emashonaland abaningi kakhulu kambe ubudlelwane bangikhona bumi njani khona
ubudlelwane bungaba khona kithi ukuthi khona amalozi avele egcwele iZimbabwe yonke le ngoba ilizwe leli vele ungekani thina bengaba khona iZimbabwe yonke le kusiyafikafana kubomazambiko lasebutswana asiyazi kodwa ukuthi inkosi ibe yinkosi yethu njengamalozi hayi asikakuzwisisi kona kuba kuthethe ngathi njalo bakuvumbulule ngayiphi indlela
kukhanya ungazani uthi waphupha kumbe waphutshiswa ngomunye umuntu kumbe kunjani njani kungani kunjalo
hayi isitori sakhona mina ngikasizwisisi kahle kahle sonke kodwa-ke bephupha amantu umuntu onke uyaphupha nje nami ngingavuka ngiphuphile hambe sengathi ngiphuphile kuve sesiyinkosi ngingazange ngihlebele labantu basitshele ukuthi bathi sekule nto nje esingivelele njengesizwe iyazisa isizwe ngoba kithi even ungazi yethu kakithi khona komadlambuzi la kuzo zonke iy'ndawo zasikithi lesikala ngemkithi esibenzeni akula sisiyenzi kunayo tshenze esithuthi khona khona ngayo kube yazisileyo nje asiyazisala kuhe community sekuvele inkosi
hayi-ke abadala bathi ongaphileyo kuyahlola sima lapha kuhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lamhlanje lo mnumzana Socha Moyo umgcinisihlalo wenhlanganiso yeKhalanga Language and Cultural Development Association sinethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo wolivalelisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uKips Dube lilani
siyowagcina amasiko
wawoela
amanye amasibayawagcina amasiko
wawo
owawusenziwe mandu owawusenziwe
okwamanje-ke sike sizwe eziphathelene labatsha silo Mike Hove
yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa lo Steven Zibanda olwela ilungelo loluntu elizweni siphatha udaba mayelana ngesinqumo esithethwe ngabodokotela esingahambi emsebenzini betshengisela imali abayiholayo Steven ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo bhuti njani
ngiyabonga mnumzana qala bonani balaleli
so Steven odokotela sebelesikhashana bengahambe emsebenzini ekuqaliseni babetshengisela besithi ngiyeke bahambe emsebenzini bengakazi ukuthi udokotela Peter Mgombeyi owanyamalala ngomhla ka-14 kampandula usaphila na njalo baba lesikhalazo sokuthi uhulumende kumele abahlawule imali yabo nge-rate e-interbank ngolwesine odlule udokotela Mgombeyi watholakala esaphila ngasenyabhira kodwa odokotela baqhubekela phambili betshengisela besithi yebo udokotela Peter watholakala kodwa abakatholi imali abayifunayo ngalesikhathi sinye lapho abodokotela betshengisela kulabantu abaningi ababhubhayo ngenxa yokuthi abatholi usizo olufunakalayo esibhedlela wena njengomunye olwela ilungelo loluntu elizweni yini umbono wakho mayelana ngalokho okwenzakalayo
iqiniso ngelokuthi uhulumende wasezimbabwe kumele aqala alungisise udibolikhona ezimbabwe nokuswelakala kwemali okwesibili ngokuthi imali abayiholayo kayeneli abafuna ukuthi bakusebenzise singaqala kwamanje i-1 year is equivalent to 20 bonds and amadokotela nxa ehola 1000 ukuthi bafola imali lesa 100 years. So ngabe sengitshela babe zama ukuthi ba express umbono wabo ukuthumela sezibakho. So odokotela bayatshengisela ukuthi ano ukuthi nakasithola sithabi ngemali ethikhola. Ekuthineni bagcina bethumba engathi ngumongameli wabodokotela babe senza into enhle. Bona bayatshengisela bona no. Kalani lisithembekisele umuntu umongameli wethu umkhokheli wethu ubana sikhulume iy'khalazo zethu urhulumente wasezimbabwe kulusizi ubana abantu bayabhubha ezibhedlela but aso ndaba aso problem nabadokotela iproblem kaurhulumente wasezimbabwe
Steven sikhangela umsebenzi wabodokotela bona bayathatha isinqumo sokusiza wonke umuntu nxa sixoxisana ngendaba ezempilakahle ngesingizi sithi an oath to save lives kulesikhathi lapho abodokotela betshengisela abantu bayabhubha
Ngisekela bonke izigulane labodokotela siyakhangela esikhathini odokotela balemuli zokuthi babazigcine siyakhangela izigulane nelungelo lokuthi ziphile urhulumente kumele uyole olesinqumo sokuthi abone ukuthi bonke abantu ababili bayaphila
isimo somnotho elizweni asimanga kuhle Steven uhulumende yena uyakuvuma lokho uthi uyazama ngamandla akhe wonke ukulungisisa lokho ababalisi bayatshengisela ngendaba leyo emali efanayo pho kumele kwenzweni ukuze udaba lolu lungisiswe
urhulumende wethu wasezimbabwe esinayo kwamanje so far akekho into athe waseyilungisiswa ngingacalama ababalisi bayatshengisela odokotela bayatshengisela mhlawumbe kuma-civil groups bayatshengisela but urhulumende wasezimbabwe akekho into athe waseyilungisiswa kwamanje izinto ziyakhwela everyday ama-pressure going high ngakhanti i-rate even iyaqansa everyday so akekho into esiyo uyayilungisisa
bona ngani uhulumende ulakho ukulungisisa udaba lolo na
hhawu urhulumende esilayekalani lakusasa labantu akunafuture ezimbabwe lapho andibana singathitha umgabe ngalesiyani isikhathi ngabe nto lokhu ezilungile kwamanje
manje kumele siyenze njani ngoba yena ubaba umnankagwa uthi usakhona until 2023
yes iqiniso yabe khona according to i-constitution esilayo kwamanje kumele abe khona until 2023 and kanti iqiniso on the ground into azimanga kuhle irate iqansa ngenye indlela ongayicabangelayo uma ungadinisa 1 year sinikwe 20 bond ekogesi so siyabe sithiya ngapho akulapho esiyakhona
hhayi siyakuzwa Steven isikhathi esesidliwe ngangoye ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo
ngiyabonga mfowethu ngiyabonga sapho lezimbabwe
isikhathi du mthwakazi omuhle namhla kuhlelo besilomnumzana Steven Sibanda silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa nami ngikhona kutwitter njalo ku-instagram at bigmike3 bigmyke3 yoni username yami lingakhohlwi phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo the connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 PM sisakaza ekhasini lethu ele-Facebook VOA Ndebele. Kwanele kwalamhla olevalelisayo ngenjabulo igama lami ngumichael hove mthwakazi omuhle zimbabwe omuhle bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Michael hove sonke isikhathi sokholo lwesikristu silo ntungameli komo ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda igama nguntungameli nkomo ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje ntambama kusihlwa
usiphatheleni namhlanje
ngifuna ukubala kwabaseroma ichapter ka-12 iverse ka-2 uthi yena uPaul lapha ebhala lingalingisi lumhlaba kodwa liphendulwe ngokwenziwa zibe zintsha ingqondo zenu ukuze libonisise okuyintando kaNkulunkulu lokulungileyo lokwamukelekayo lokupheleleyo ngifuna sinanzelele namhlanje ukuthi uPaul lapha ukhuluma iqiniso eliqakathekileyo ukuthi yena kumele kwehlukane indlela okucabanga ngayo umuntu okuKristu lendlela okucabanga ngayo umuntu ongekho kuKristu kuthi ukuthi nxa ngachasa lapha ngathi mina indlela ehlukanisa umuntu ongumKristu lo muntu ongasomKristu yindlela umuntu lo ocabanga ngayo ingqondo olayo. Leo into ekuqakathekileyo uPaul lapha sitshengisa yona. Uthi yena lingalingisi lumhlaba. Kutsho ukuthi lapha yikusikhuza njalo yikusiqondisa njalo yikusitshengisa. Siyananzelela lapho ukuthi unxa ebhala uSolomon kuzaga ichapter ka 23 verse 7 uthena vele indlela umuntu ocabanga ngayo yikho lokho ayikho khona. Kutsho ukuthi wena singathi nxa sikufinqiza uyingqondo oyicabangayo. Yonke into oyiyo yona yileyo ephakathi kwengqondo zakho. Ibizwi likaNkulunkulu lithi lona nxa uKristu sephakathi kwakho kakuguquli inhliziyo yakho kuphela kodwa kuguqula lomqondo wakho lendlela ocabanga ngayo ngoba into esengqondweni yakho uba yikho khona kuwena. Baningi abantu esibezwa nxa bekhuluma uzumangala ukuthi kambe lo muntu ngumzalwane yini ngendlela akhuluma ngayo. Kutsho ukuthi izinto azikhulumayo zivele engqondweni zakhe. Uyezwa la ngendlela adlala ngayo nxa ehlekisa abanye ukuthi akunamehluko lo muntu ovele ngamazwi uNkulunkulu. Kambe wena kuyini okutshona kusengqondweni yakho? Into engakuyangisa kumbe into engadumise ngaletha uduma kuNkulunkulu? So ngubuza lowo mbuzo ngenzela ukuthi uzibuze ukuthi kambe vele wena ingqondo yakho seyaguquka na. Ingqondo yethu kanti iguqulwa njani? Ingqondo yethu iguqulwa ngento eyodwa, yikubala lokulalela ilizwi likaNkulunkulu. Nxa sibala silalela ilizwi likaNkulunkulu, siyathatha ingqondo kaNkulunkulu esembhalweni wakhe ibe yiyo engena phakathi kwethu, ibe yiyo esesiyicabanga. Yazi kuyamele ukuthi uthi nxa uthandaza uthi mina ngifisa ukucabanga imicabango kaJesu, mina ngifisa ukuthi ingqondo zami zibuswe imicabango kaJesu. Akumelanga ukuthi ingqondo zakho zibuswe imicabango yezinye izinto. Kanti uJesu yena wayecabanga njani? Asimkhangeleni nxa esahamba lapha emhlabeni ukuthi uJesu wayecabanga okokuqala ukwenza lokuthi aphutshise inhloso kaBaba wakhe. Into yayisemqoka emcabangweni wakhe. Wayesithi nxa ebuzwa ngabantu, ekhuliswa ngabantu, ethi hayi mina ngilapha ukuzoyenza umsebenzi kaBaba. Ingqondo yakho lawe mzalwane wami ayigcwaleke ngentando, ayigcwale ngomsebenzi kaNkulunkulu. Ngithi umqondo kaNkulunkulu umqondo owawulesineke, umqondo owawulokuxolela phakathi. Ulesineke nxa ubona abanye abantu, unjalo uyaxolela yini labo abakoneleyo?
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, egama likaJesu size engqondweni zethu lapho esiphambuka khona. Abalaleli bethu abagulayo abangezwa kuhle emzimbeni baphilise. Egama likaJesu siyathandaza. Amen.
Lolove kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungamile Nkomo. Wezemidlalo yenguqu, iqembu leZimbabwe Warriors linqobe eLesotho 3-1 kumdlalo weAfrica Nations Championships odlalwe namhla eNational Sports Stadium. Amaqembu la azadibana njalo kunsukane ezilandelayo emdlalweni wokuphindisela ozadlalelwa kweLesotho. Singayehlukani wothi sike sikhangele indaba ngamafutshane ebezikhokhelana namhlanje. Abalandeli bebandla leMDC batshengisela edolobheni leNew York ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa elungiselela ukukhuluma emhlanganweni weUnited Nations General Assembly. UDokotela Peter Makombeyi uwakuthiwa uthunjwe ngamapholisa eNcitha lokhu esesibhedlela eHarare. Kube sokusithi ke iqembu leZimbabwe Warriors linqobe eLesotho 3-1. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje. Olivalelisayo ngoGibbs Dube.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.